lusizi ukuthi ilizwe leZimbabwe at this stage sesithethuzibuse kusukela ku-1980 siloku silwela amafufu, silwela imvudu. Lokhu esikulwelayo kumbe esikufunayo abakuthengisela ngakho asonto evamileyo nxa ngabe kuthiwa kulo mbuso okhululekile kulo hulumende onanza abantu. Ilungelo labo ukuthi betshengisele, kodwa akuqedi duko lwethu, ngoba vele noma singene sonke sivela kobulawayo, umsebenzi wokukhona laphana awusoze usafasawenile as long as ugovernment engalifakanga amalungiselelo okuthi abantu benzuze imisebenzi engcono. Sesilwa nje ngoba yindlala, yindlala itshengisela ukuthi wonke umuntu uselendlala, lo manager uselendlala, wonke umuntu osebenzayo ongasebenziyo wonke uselendlala. So ayisiso isisuso, fanele sidinge isiqoqela sendaba ukuthi kuyini okubangela khonoko.
Siyakuzwa kakhulu-ke baba, sicela ubambe khonapho. Silo omunye ubaba futhi osecingweni lapha, umnumzana naseCEO Elijah Makhulumo webandla le-National Patriotic Front, ukhona ngale-ke kobulawayo. Ufuna ukuthi-ke angene kobulawayo ukuthi bamkhethe abe ngu-member of parliament kumbe abe lilunga ledala lephalamende, ubona kanjani kungabanjwa njani?
Hayi, lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sikithi ukuthi umanager wangikhona mele ku-human resources manager okhathaya wangikhona uyayenza into leyo kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza ukuthi into leyo ingane iyamemetheka.
Nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani?
Kumele futhi umsebenzi, because iZimbabwe yilizwe elinabantu abamanyeneyo ababambeneyo, babanjaniswa ngunkomo lomgabi. Those are our icons and abantu abavele asisombe sabalahla kungaba yinini into eliyinini.
Ye bamba khonapho baba Makhulumo. Baba Kaphuza,
uyabona esingakwenza la ngulula kabi ukuthi nje inkokheli esilazo azibona azilambono kumbe zigcwele ukwaba. Asithathe nje imali esiyibambayo kumathongethi sithi bantwana bethu abakobulawa abathengisa esitradini, ngenani liklini imigwaqo yonke, ligeke amahlahla asemile emgwaqweni, livala ama-potholes, sibathengele ama-foshoro, sithenge konke, sidinge i-asphalt. Lokuya ukuthi be abantu singajoni sidingana la ma-grade alawo i-China angasebenziyo, sifaka abantu bevala ama-potholes, besisebenzisa izandla, siyabe singenisa abantwana abangaki imisebenzi singenza khonokho nje kuphela kobulawayo. Singene nje imigwaqo yonke e-Falls Road, siyedinga yonke leyana konke siyefika e-Falls kumbe sithathe enu noma nguphi umgwaqo ufuna ukulungisa. Singakhupha uhulumende sifake abantu abalengqondo, konke loku kuyaphela.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke baba Kaphuza. Sicela ubambe khonapho. Sisilo baba uJustice Mlotshwa ecingweni.
Uye, lokho kubuhlungu kakhulu mdala wami, lokho kubuhlungu kakhulu mpela. Angazi ukuthi thina sodwa njengokwathi kanje singayenza njani. Ngoba ungakhangela kana esibakhangeleleyo ukuthi mhlawumbe bona bengasiza abantu ababathi bayibo abaphethezi baphatha bephathele ukuthi bebisele zonke izinto empumalanga, zonke izinto zibe ezempumalanga. Mathina sithi siyavuyisa ngolimi lwethu njengokubona olindi nezinye zinto ehlule. Uthi uyavuyisa ngoba uthi uyacela okucelayo, uthole ukuthi ubiselwe emuva kungangcono kuyethatha omunye umuntu ovela kwenye indawo.
Kulaziwa kwenu?
Angikhangele, mina kahle kahle ngikhangelele ukuthi kukhona umkhuhlane vele wazalela emagazini ethu. Angazi ukuthi singalajwa ngani, ngoba bangikhangela futhi le mind yakhayela le umuthi wokulapha ngobuso.
Sizwa ukuthi silobani kade sicwane?
Yebo.
Yes, sabona mama, kunjani?
Yebo, ngiyaphila kanjani?
Siyaphila, ngikhuluma lobani?
Malo, Naledi.
Yeah, Naledi, akutsho ukuthi wena udaba lolu ubona njani mama?
Hayi, lokho akusethusi nyalaniyivela khona kobulawayo. Last year sihamba thina olasadinga umsebenzi bakusetha nje beya na-5 olevel kodwa inazo iphephela ibhekile. So lokho ukuthi baxotshezela ukuthi umangalisi bathi abakwenza vele kungekho right. Kakanjani ukuthi ba-accommodate wonke umuntu but akho nto babe lesibali nobandlululo. Ngake kufaka umndelela abamfaki, nake kufaka ushona abamfaki but akho nto isofana ukuthi i-company ukuthi ngabantu abamashona yethu besendani yamandebele. That is not fair.
So ufisa ukuthi ngakwenziwa njani?
Hayi, bona kabatry mina isifiso ngithi kabatry to accommodate everyone and equally. Ngakho nti babe kube lokuthi kunabanye abafanele baqashiswe nabanye abantu. Bona they should be treat everyone equally. Batholiswe imisebenzi ngokufanele ngendlela e-right.
So kwamanje uthi abenzi kuhle?
Hayi, kathesi babenzi kuhle. Abakwenzi lezele baphambanisile kakhulu.
Ehhe. So ke kodwa ubona zani kuzaphela yini kumbe kuyaqhubeka kukhona? Kuyaqedwa kuyini?
Mina ngizabona after my election liyabe uhambe kanjani.
Ye, tshela abantu beZimbabwe ukuthi ufisani wena ngwakho.
Hayi, mina ufisa wani futhi ukuthi bayenze kahle they should treat everyone equally. Mm-hmm. They should stop discriminating against others. That was the main thing I like, because so far what they are teaching us is violent. And so that's but the funny thing about the Indian era, it is this one done. Let us follow under my footsteps up. But what they are doing is totally wrong.
Yes, so I'm going to get Naledi. I'm going to start to vendor.
Ngiyabonga.
Yes, ngibonga kulona ngithathele uJoel Gapuza lo baba ke umakhulumo ngesiphangiphangi. Baba Gapuza singaqedile uhlelo lwethu. Akuthi ukuthi wena ufisa ukuthi ngavele kubanjwa njani?
Ni long term ukuthi ugovernment ka create imisebenzi eminingi. Kodwa lokho okukhulu okuncane esiwudonselanayo okomsebenzi ekhona. Kungaba ngcono i-council efake policy yokuthi nxa umuntu ekampani ebuyayo kobulawayo ifuna abantu ayihambe komvundu iyedinga nje random selection. Kumbe behambe ekansilini abantu abafuna imisebenzi. Bedojiswa okungamaphepha okwenzela ukuthi wonke umuntu ebe lethuba elifananayo lokuthi ezuze imisebenzi. Ngoba singathi amakampani ezidingele. Loba ngubani umanager yabe edinga uqala ngabantu abakengoba umuntu balambile.
Baba Makhulumo?
Baba.
Ye, Baba Makhulumo uphosa kunapho.
Yes, ngiyabonga sibili, hayi. Ngiyakuzwa sibili izikhulumo ezikhulumayo lapha, yazi into ezizusize kakhulu. Ilizwe lelimele selitshabalele le. But uyabona, ngiyathemba inguquko ezayenzakala just after elections. Ukuthi we need to put people with credible ideas. Abantu abayalethi inguquko sibili bengalalo khona ukuthi bayasebenzisa into yenipotism.